Uyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Studio 7, ngolesithathu ekuseni mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla eziningi sikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yephethulo ledizili izolo.
Siyabona ukuthi abantu bazasigcina bengenelisa ukuthengisa inkukhu, ngenelisa ukuthenga impuphu, ngenelisa ukuthenga cooking oil. Ngikhuluma namhlanje izinto zikhwelile vele ziye phezulu ngendlela enkulu. Silindele ukuthi kusasa kusiyaphela iviki namalanga alandelayo kuyakhwela futhi njalo kugcine kungasathengeki, kungasela muntu owenelisayo leyona.
Amabandla ezombusazo aphatheke kunkulumo zokukhulumisana ezepolitical actors dialogue athi uhlelo lolu luqakathekile ngoba bazakwabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe.
Besilama blueprint, besilama vision yethu, besilakho konke amapolicies esasiwalolonga lathi ukuthi singaphiwa ithuba lokubuza sizakuthi ku-health sizakuthi. Sethi thina ama-ideas konke lawo asifuni alahleke akhitheke.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho ongasibukela khona. Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla ezitolo isikhwelile kulandela ukukhuphuka kwembadalo yephethulo ledizili izolo. Inhlanganiso le ithi ukudula kwempahla lokho kuzadala ubuyanga obumangalisayo ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Abemichova emadolobheni yagoqela eleHarare bahle bakhweza imbadalo emini izolo isuka kumadola amabili kumbe amathathu lengxenye isiya ngendawo isiya kumadola amahlanu uhambo ngalunye, okubangele ukuthi abantu abaningi beminyane emabhasini kahulumende awezubukho ngoba egadwa nge-50 cents kuphela ukuya emalokitshini aseduze ledolobho. Amabhasi lawa abegcwele ngendlela eyingozi, abanye begade phezulu, abanye bebeminyezelana bengena emabhasini ngamafasitela. Abemchova kobulawayo bona babikwa belakho kungasebenzi lamuhla ngoba besithi akulanzuzo asebeyithola njengoba intengo yamafutha ayikhuphukile. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso yabathengi sihlanganyela labo bonke abantu baseZimbabwe ukusola kakhulu indlela uhulumende aphethe ngakhona ezomnotho, ukuthi njalo nje nguye ongumqali wesiziba ekukhwezeni izinto. Sikubonile ngoJanuwari ekhweza intengo yamafutha ezimota kwakhwela izinto eziningi, abantu bangena phakathi kosizi lobuyanga obesabekayo. Namhlanje naseqalisile futhi sekhwezile nanku i-fuel sisiya esilinganisweni esingaba yi-$5, okuya kutsho ukuthi izinto zilandelane zonke zikhwele ngoba kayikho into engabuyi ngamafutha ezimoda. Ngakho ke zizakhwela izinto ngendlela esingakaze sayibona emalangeni la adlulileyo kumbe eminyakeni le edlulileyo, okuzabanga ukuthi kube le ngozi yokuthi abantu basukume bangene emgwaqweni kumbe bakhalale imisebenzi ngandlela thile, into eza kwenza ukuthi kungabi lokuthula elizweni ngokuba abantu asoze bakubekezelele ukuhlala phakathi kosizi oludalwa ngabomu nguhulumende akade engaluvimbele, akade engenza ukuthi lungabi khona. Ngakho ke siyabona ukuthi abantu bazasigcina bengenelisa ukuthengisa inkukhu, ngenelisa ukuthenga impuphu, ngenelisa ukuthenga cooking oil. Ngikhuluma namhlanje izinto zikhwelile vele ziye phezulu ngendlela enkulu. Silindele ukuthi kusasa kusiyaphela iviki namalanga alandelayo kuyakhwela futhi njalo kugcine kungasathengeki, kungasela muntu owenelisayo leyonto. Sithi thina uhulumende kakulungise lokho ngokuba nguye oqalileyo, angafaki abantu phakathi kosizi, kakabakhiphe phakathi kosizi. Uhulumende udingakala ukuze abantu baphume osizi, hayi bahlale phakathi kosizi.
Ingalungisiswa njani yonke linyakanyaka Ncube?
Indlela yokulungisa lolu sizi ibanzi icacile nje iyabonakala. Kudingakala ukuthi uhulumende ayivume yona leyo ndlela, ayilandele leyo ndlela. Iqala lapha, iqala ngokuchitha ibhondi. Ulilahle ibhondi lingabi khona futhi phakathi kwabantu beZimbabwe. Usebenzise idola leMelika kumbe usebenzise irandi lase South Africa. Lezo mali zombili zizakwenza ukuthi intengo yezinto ingakhweli njalo nje, ingakhweli usuku ngosuku, iviki ngeviki, inyanga ngenyanga, umnyaka ngonyaka. Kuza kwenza ukuthi kube lokuthula ngale industry, abantu bakwazi ukuthi bathenge into isentengweni ethize ngesikhathi eside, kukwazi ukuthi kutholakala amafutha ezimota okwesikhathi eside lawe ngakhwelanga, kukwazi ukuthi izinto zitholakale esikhathi eside zingakhwelanga. Okwesibili uhulumende into ayidingayo yikuthi akhulume ngazwilinye, kungabi khona ukuzigwenxa phakathi kwakhe. Athi angathembisa enze, athi angathembisa akhumbule ukuthi uthembisa abantu beZimbabwe abayiba bavotayo, enze njengalo oku ethembisile. Kanti okunye okudingakalayo yikuthi silethe ukuthula phakathi kwesizwe sakithi kwezepolitiki, ngokuthi kulungiswe zona ezepolitiki ezenza ukuthi ezomnotho zingaqondi. Ngakho-ke ngithi kumele kulungiswe ezepolitiki, kumele kuchithwe ibhondi lilahlwe lingabuyi libe khona, kube sekufakwa irandi kumbe amadola aseMelika, kubuye njalo kube sekusiba yikuthi uhulumende akhulume ngazwilini. Nxa zingazange zaba khona zona lezo zinto, akulalokho okuzalunga, akula lapho esiya khona, kuzadilika kuphele, abantu baze bafike lapho abathi bona hayi ongasikufa yini.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Amabandla ezombusazwe aphatheke kunkulumo zokukhumisana ezepolitical actors dialogue athi uhlelo lolu luqhakathekile ngoba bazakwabelana amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe, ukulondoloza ukuthula lokunye. Ezinye iziphathamandla zamabandla ehlukeneyo lezi zimeleyo eziphatheka kulezi nkulumo zibalisa umnumzana Brian Mteki, unkosazana Thokozani Khophe we-MDCT, umnumzana Love Mawumaduku we-National Constitutional Assembly kanye lonkosikazi Lucia Matibenga we-People's Rainbow Coalition wakhokhela ibandla le-People's Democratic Party labanye. Unkosikazi Matibenga uthi njengoba abantu laba bancintisa kukhetho lokudinga umongameli, belingwalo zama-manifesto abazazicubungula ukuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ovule inkulumo lezi ngokusemthethweni ngolwesihlanu ugcizelele kulowo mbuthano ukuthi uyalalela amacebo avela kwabanye awokuthuthukisa umnotho. Ibandla le-MDC lithi inkulumo lezi azisoze zifeze injongo yazo ngoba okuqakathekileyo yikuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kulokukhuluma lamabandla amancinyane ngoba yilo ele-MDC elathola usekelo oluningi kukhetho. Unkosikazi Matibenga usichasisela ukuthi inkulumo lezi zingalungisa njani umnotho welizwe.
Sibona ukuthi lapha kumele sikhulumisane ukwenzela ukuthi izinto zibe ngcono kwelakithi. So that's where we are starting from. Siqalisela khonapho ekuboneni lokuvuma ukuthi izinto azimanga kuhle, kumele sikhulume, sitshengisele ukuthi singabantu abakhulumayo. Mina kumbiko engiwufakileyo emhlanganeni lo, ngifake i-example yefamily ukuthi izinto eziningi ziba lakho ukuphambaniseka nxa imuli ingasakhulumisani. Ungabona ubaba esithi angafike evele emsebenzini akhulume through umntwana esithi, wena boy tshela umama wakho ukuthi isithi amayiklinwanga. Laye umama athi, wena boy tshela uyihlo ukuthi asilaso isinkwa lapho. The next thing ngizabona ukuthi abantu laba bayagamulana kumbe bagwazane ngezingxamo. So kulokuhlukuluzana okumangalisayo kuqalisele ekuthini abantu babakhulumisayo.
Ngezinye indlela ubona inkulumo lezi kuyizo ezizanika umongameli amacebo kumbe ilizwe amacebo okuthi lithuthukise njani umnotho welizwe?
Uyabona ukuthi abantu abasentweni leyi eyokukhuluma ngabantu abaparticipate kuma-presidential election last year. Abantu laba bebezilingisile, besilama-blueprint
besi la ma vision yethu besi la koko ama policies esasowa lolonga lati sithi singaphuwa ithuba lokubuza siza kuthi ku health siza kuthi so sithi thina ama ideas wonke lawo asifuni alahleke acitheke ebehamba yonke indawo kamu etafuleni sibone icebo elingaba lingono elingasithuthukisa lisihambise phambili
kuyikuthi wonke amabandla ancintisa kukhetho njengoba usitsho ngabe lawo ayaphatheka kulomhlangano ubungasoze yini ufeze injongo yawo kakhulu sesikhuluma la ngalele yanele MDC elikhokhelwa umnumzana nesentiamis
indaba le is voluntary so akula muntu ozabanjwa kanyavu ukuthi angene kumbe ukuthi angakhulumi siza kuchiya konke kukhululekile ngoba kukhululiwe ngeconstitution elizelele
ihlelwe njani eminye imihlangano elandelayo
lokho esekade sikwenza from mhla ka 6 February lonyaka bekulungiselela sokuzaba lama committee akhuluma ngezomnotho abanye bakhuluma ngeze violence abanye bakhuluma ngeze women and youth abanye bakhuluma ngeze corruption kuboniswana imbono nemicijo yokuthi singakusebenza njani uku-advise i-alignment yemithetho konke lokho sizabe siwufake etafuleni i-devolution and njalo i-dialogue le izahanjiswa kuma-provinces kuma-districts lakuma-wards ukuthi kube lokukhulumisana in the community lapho kuhlala khona abantu kuqalele khonapho ukuthi noma abantu bezahamba ezisontweni zabo bayabe ngabantu abazisisayo ukuthi hayi lo ungena eyakhe isonto mina lami ngene yami kodwa siyizizalwane zalapha kwelakithi lo ungena eyakhe ipolitical party lami ngene yami kodwa at the end of the day singabantu banye singaze saba lo udlwangudlwangu lokuhlukuluzana ngenxa yokuthi lo uthanda lokhu engingakuthandiyo mina it's a peace building mechanism
abeli hambe njenge PDP kumbe Rainbow Coalition
we are participating in this dialogue under the People's Rainbow Coalition elama political parties angu 4 forum yama principals where the leaders meet kule forum yokuthi ngazo kwenza i secretariat work okubhalwayo siya sekonda ama SG nga kusiba le thematic committee nga kungathiwa i-committee ifuna abantu 2-2-2-2 sihambisa wona ama-2-2-2 so kuya ngokuthi i-committee iyabe ifuneka ukuthi yenze msebenzi bani njalo ifuneka ukuthi ibe labantu abangani
lo ngonkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP elikumanyano we-People's Rainbow Coalition ekhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi inkampani yamabhasi e-Zupco izolo isungule uhlelo lokuthi abantu bebhadale besebenzisa ikhadi kule mali ukwenzela ukuthi kungabi lengxaki zokusebenzisa imali. Isiphathamandla senkampani ye-Zupco umnumzana Evaristo Matangwa uthi i-Zupco kuphela i-Zupco kuphela engagcwalisa amakhadi la ngenye imali ingaphela. Njalo wuthi isukela ku $5 isiyaphezulu uthi ngokuya kwesikhathi kuzavulwa indawo zama kiosk lapho abantu abangayigcwalisa khona amakhadi abo ngemali kulokuthi baye ezupho eHarare indawo lezi ziza kuba ku Simon Muzenda bus terminus okwakungu 4th street eMarket Square kuRuzende street echurch office eCopacabana lendaweni lapho obuhlala khona abantu abanye babikwa belithabele inyathelo likahulumende lokuthela lokuletha amabhasi la wona alembadalo ephansi uma iqathaniswa lemchova. Iphephandaba le-The Chronicle lithi omunye wabasungula isibhedlela se-Garland House le-Medical Center kobulawayo uDokotela Gary Ferguson kasekho. Ubesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89. Uchiye umsebenzi ngomnyaka odluleyo njalo ubikwa sithi umoyi umnumzana Joshua Nkomo nguye owamenza engabuyeli eScotland abelunga abaningi sebebuyela ilizwe selithole uzibuse. Iphephandaba le-The Chronicle lithi njalo umnumzana Robson Mulombe Oye ngumuntu onsundu wakuqala elizweni ukuphatheka kumidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-1964 eTokyo eJapan, lapho agijima khona emele iSouthern Rhodesia, uphila okokudubeka. Umnumzana Molombe oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lani 74 njalo engowebhinga, uthi uthiya inhlanzi ngokungekho emthethweni ukuze aziphilise lemuli yakhe, njalo ubalekela amapholisa sikhathi sonke. Uthi ufisa ukuthi ngabe ulesikepe kanye lencwadi emvumela ukuthi asebenze ngokusemthethweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani basakazi be-Studio 7 esilithanda kakhulu. Mina ngicela unqobo okhulumayo, ngicela udlulise wami umbono. Kanti uhulumende umnumzana Emerson Mnangagwa ongu-president, angithi wathi khona sokunenkululeko eZimbabwe manje ukuthi umuntu uyakhuluma noma yini esenhliziyweni yakhe. Kanti manje induna bese ihlaliselwa ukuthi kwenzenjani ngoba abantu bakhululekile. Yiko phela okwenza ukuthi abantu bebone ukuthi khona ama-sanctions alungile ukuthi abe khona ngoba akubonisi phela ukuthi inkululeko yakhona ikuphi. Abantu basahlaselwa namanje noma sokwaphuma umgabe esikhundleni. Kushuthi akula democracy, kushuthi iZANU-PF lokhu isabusa ngokufanayo nakudala. So akuna ma-human rights, akuhlonishwa ama-human rights, akuhlonishwa lutho. Yonke into yenziwa ngentando yomunye umuntu. Abantu bakhulumele bakhulume ngokukhululekileyo uma bebona isimo eselizweni. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi ezwa, hayi lokhu esilalele ngiyinguzi zasekhaya konke okwenzakale entabeni ethiwa yini le intaba zinduna. Awuzisa ubuhlungu ngani ngoba vele umbuso lo okaba kumnangagwa lowo ngani uzodinga usikhathazile kakhulu. Namhlanje uma utyalalela abantu bathayo harare abathengisayo pho senzeni? Ngabe kuya ngami ngabe ngithi amaZimbabwe bonke esingalandela uMnangagwa siyabaleka eZimbabwe, sishiya abantu beZANU-PF bezibambele umbuso wabo because basithwalise nzima kakhulu. Nxa umuntu uyatshayela ukuthi uyathengisa kudubhukile amathiye gasi usenziwani usenziwani, kodwa umbuso lowo unzima kakhulu umbuso weZimbabwe. Kanti sebechitha isikhathi sabo esenza izinto ezingaphathelananga le-economy, but kuqala sisizwa thina kwa kuthiwa Zimbabwe is open for business. Angaphi i-business ekuthiwa Zimbabwe is open for business? So kungani kuthiwa Zimbabwe is open for ukuhlupha abantu? Yabo Msindo eBotswana.
Ibesalibonani bantu be-Studio 7, ngilibingelela lonke. Ngizama lami ukuthi ngixazulule lapha lesimanga seZimbabwe endle ekhulunywa ngakhona ngoba kukhunywa ngokuchamisa ukuthi isikhundla lesi osiphetheyo wasinikwa kungekho emthethweni. So isimanga ukuthi uMnangagwa yena uphatha kanjani ngoba la umbuso okuyiwo la kwabikwa amasotsha anikwanga ngabantu. So into lami ngizama ukuthi lami ngiyikhulume ukuthi ade kwenzakala njani nale into yokuthi awubani urong ukuthi uMnangagwa nje beZimbabwe sifa kangaka ngiyoba eziphetheyo abantu bezana. Ngiyabonga.
Abayeke lokubalo mina okume city bona izanu ehlulekile izanu thini ngabalungisa into zabo ikuthi bewine next time MDC
nokuzoba kundweni kuhle sinduku ndiwena ekhona ugawule lo swaginywa izanu abantu bezanu laba abantu besitoneni balokhetho babandezela amandebele. So sizabazame sikudela besindebele bevusa amakhanda ingabogawule labo gawule labo abadosa okwabo bafunza ngenyona bakhangela izihlobo labo libadlanga kwabo singena sishophini odokotanina.
Hello basakazi abahle, linjani? Ngikhuluma Loskali eBed Bridge la. Hey, sesithile ngamasuwa, i-council is failing to attend this. Suwaz is all over, gcwele indawo yonke, hayi sizabulawa yikhorela. I-Bedbridge Town Council ivele yazehlulekela, angazi ukuthi bayenza njani. Oramakapula le-injiniya wakhe lo usiphuma amasu agcwele indawo yonke irenkini location hayi wadoda noma bafuna kwenzana laba masena lisincedise sibili ngoba hey sizabulawa ikorona
salbonani balandeli be studio 7 ngiyabonga ithuba leli ngilombuzo kuthi kanti ubaba ugawule lo wadliswani iZanu-PF pho nangu uhlamukela abantu bakibo abantu besindebeleni shuwa angizake ngubone okunje so ngibe sengisithi laba abantu beZanu-PF ababona ukuthi sebehlulekile yini sesihluphekile abange benike umfana lo uchamisa laye ethathi nabantu abanjani since from 1980 belokhe beroba abadala bethu sebefuna ukuroba lathi futhi hayi kabake besixolele bakithi badliwe baphume kusale kusumuntu ozakwanisa ukuqhubekisela phambili ilizwe kathesi izinto ziyashota ama-prize akhwele ezitolo siphila nzima ezibaba hawu ngiyabonga bana.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sibonge njalo labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele. Khumlani ukuthi sithe lingasixhasa kuleli khasi. Silo Boaz Jaguru othi sikhona mama, silo Pamela Khumalo othi livuke njani sisiwethu, silondaba Victor Mageza Africa othi mthokazisa our time to be united as one. Steven Kumbutsu Malaba uthi kodwa vele iZanu ayikaze ifune ukuzwa ngabanye abantu amaqembu amancane azowabeka umqondo omuhle kodwa yena izowuchitha ngoba into leyi kube bayenza kudala kube befuna ukubambisa but abakwazi uku hayi ayisaqhubekike kuhle imessage le hayi uthi abakwazi ukubambisana labanye ngumbono ke lowo ka Steven Khumbutsi Malaba hayi kule minye njalo imbiko engani iginywe lucingo lwami ngithemba izavela futhi ebuye ukuqala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hayi ke lolu daba lwamanye amazwe ngamafitshane ke sesizalethulela wona ngesinye isikhathi. Kodwa kwenzenzakala eMelika, amalunga edalele Congress lele Senate aveze imbono etshiyeneyo ngokwethuselwa ngele Iran. Igwatsha lwezomvikela solukhulume lawo ngalolu daba izolo. USenator Lindsey Graham weSouth Carolina utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lezinye iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo ukuthi bachasiselwe ngokuthi ingozi engavela kwele Iran ayifani le iminyaka edluleyo ngoba le ingenzeka. Kodwa ibandla lama-Republicans likutshaya indiva lokho lathi akulabofakazi bokuthi kukhona ukuza kwenzakala ngoba elemelika lihlezi likhuluma okufanayo ngele Iran. Elemelika lithi selizilungiselele ngokwengezelela indizamchina imkhumbi lamabhomba okusebenzisa ukuzivikela lingahlaselwa. Umongameli Donald Trump osolwa ngele Iran waphuma kwisivumelwano sokusetshenziswa kwezikhali zenuclear le-Iran ngomnyaka odluleyo wabuyisela izijeziso zenotho kwele Iran njalo wethusela amazwe asesebenzelana lalelo lizwe osokubangele ukuthi umnotho walo leli lizwe ubhidlike. Kwezomculo namuhla sileqembu le Black Umfolosi lisithi egwelu tshena.
Ngiyagithi, 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 ngoma ngiyagithi. Ishayeni bafana bakithi, ibambeni bafana bancane nje. Ishayeni ibambeni cine. Ngiyagithi, ishayeni bafana bakithi, ngiyagithi, ibambeni bafana bancane. Ishayeni ibambeni cine. Umgido lo owangithi, owangithi, owangithi ekhaya. Ushayeni ubambeni cine. Umgido lo owangithi, owangithi, owangithi ekhaya. Ushayeni ibambeni cine. Isikisha ngesangithi, isikisha ngesangithi. Sona sishayeni sibambeni sicine. Isikisha ngesangithi, isikisha ngesangithi.
Sazo seleyo lapha ongabizwanga ke yena ukuthi asojahele ihle yini. Sikhumbula ukuthi le Culture Week njalo kobulawayo, i Culture Week leyiza kwenziwa lamhla eNtumbane Hall lapho isiphatha amandla sika hulumende uJudith Ncube oyabe nguye i guest of honor, njalo abazabe behlabelela lapha kuyabe kule ezimnyama dance ensemble, Thandanani Women's Ensemble, le Africa Tribe. Yebo, phela bethakazelela iCulture Week yokunanza amasiko. Sengaluqeba uhlelo lwethu lalamhlanje. Inhlanganiso emela abathengi ithi intengo yempahla eziningi sikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yephethulo
le dizili izolo njalo namuhla mhlawumbe abemchova basoze bethwala abantu betshengisela besola lelinyathelo olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.